sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu namhla ka 3 inhlango la 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Akho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezihlakalo zamasela ajontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuthi-ke kuwoza Friday liviki silomculi wengoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube, yena-ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelbourne koBulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
Njengemthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela itshintsho olube khona ku-Labour Act. Sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uthi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time, nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labour uyavuma.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lomthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi thina izisebenzi ezithola i-RTGS, i-taxi yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bokuthi.
Ukuqondiswa komthetho we-Labour Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokulokungcindezelana okukhona. Amalunga ePhalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale ipetition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu le amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chenakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisa nalali mkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izephulamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyechiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababela kwezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijacheneyo ngizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho, uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi izizileta sezizafika ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kholokhana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula eNdala, bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuzipepeni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulo jaha othiye ehlukuluze umbe singathi ubulele untombazana wakhe, kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayili bhotabhota endlini lapha. Yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu, izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi ayasondela. So yikho ke okuze kwabadonsela ukuthi bacine bevulile lapho bafika kuntombazana lo, kuyukuthi kulesikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khonapho limguvuzele ngengubo. Yibo kubudlwangudlwangu esilabo kobulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenelwe kwezindlini bathathele lokhu lalokhyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulomama khona odwa wadojwa laphana eKevin ngabantu abangama abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa bekabasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le mgwaqeni le esuka khona lapha eKelvin lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwejelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele kucala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wawo uMnumzana Mqondisi Moyo uMahluli Sengisidatha wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service kodwa wasiguqula lesi sinqumo namhla bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubail kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngiviki edluleyo abagwetshiweyo babalisa unkosazana Sibongile Banda Busi Moyo labo uMnumzana Tainos Nkomo Livson Ncube Akim Ndebele Nkosinathi Ncube Maxwell Nkosi Mungameli Xokuthwayo Mlotshwa lo Welcome Moyo bake bavalelwa kwenyanga ezimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi kobulawayo njalo abanye babo bathi batshaywa balimala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Joe Biden welemeleka ukhuthaze idale lephalamende eleCongress ubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe. Lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House esithi kumele iMelika iphume lamacebo okunqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo. Amalunga edale lephalamende eMelika abakukomiti ebona ngezemithetho yeHouse Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula nokuqinisa umthetho wokuthengwa nokuthengiswa kwemibhobho elizweni. Enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minembili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21. Undoda odubule abantu abane ngolwesithathu kwele Melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade emethesa umlando wokubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa kubika amapholisa alomango. Kuthi umphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo efakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapholisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awe security. Intatheli lezindaba yeStudio 7 umqondisi Sidube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabiron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende othi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima esigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosi balukhulu wamapholisa kweneBotswana uMnumzana Phemelo Ramakorwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
re hitletse ha setlano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibe la matsala mangalisayo uma sidinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo matsala bebambeni nabanye babo abe South Africa kanye labe Zimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele ezitaladeni zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala okuntshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo ezitaladeni uRamukorani uthi abasiboni isidingo sokuthi amapholisa ahamba ngenyawo ebhotabhota athwale impopo
re dumela gore borukutlwisa mpe bo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe hela le leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo silethemba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-SSG abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa akukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengo ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lwalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuza kuba nzima ke ukuthi amazwe la alwise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube nombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa leBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olwezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ngama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba sithwele izimali lakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi bizala abantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibize labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana le South Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele abuyele kibo
uRamakorwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambene labeBotswana abangene kusakhiwo senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa umzana kaHiso Musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyingozi ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders seliqhathe umqeqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70. Intethelezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Igama lomqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders nguBaltimore Jose de Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osihlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe lamaphepha lelo lizwe. Lo mqeqeshi uze eZimbabwe ndawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtoliki wakhe. UBrito ukuthi ayendiva ukungakhulumi kwakhe isiNgisi ngesikhathi ebuza izintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali.
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engifunayo. Baningi abaqeqeshi abazintshantshu abayabe bengakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Kunokwesabela ukuba ngesonto iqembu lebhoso lingaba lenkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Uphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu le-Highlanders uMorgan Dube uthi bakwenze konke okudingakala ukuba uBrito loTorres bahle baqale umsebenzi.
I can safely say the gentlemen are here.
Engingakutsho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondile. Bavele sebeqalisile umsebenzi. Bahle bawuqala nje bengena eofisini letu.
Iqembu le-Islanders lizadlala leli Harare City ngeSonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elishumi lane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenzele umqeqeshi olodumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu le-Islanders ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe ukuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine uqeqesha ekupheleni komnyaka 2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu le-Islanders kuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele eyadange 1 kanyaye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Iqembu le-Chiefs lihlohlelwe ngufarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Nyawunzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu. Isizwe 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
Was a Friday, liviki silomculi wongoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Udabuka eJombe esabelweni seMidlands. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Ukuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi. Namhlanje sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona ngakhulela khona njalo. Ngafunda eprimary St. Faith School laphana ngafunda esecondary eManzi Emnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa kodwa ke kwezomculo. Ngaziwa ngo-endless hope. Endless hope kusho ukuthi umuntu uma efuna ukunithola ingoma zami uyazithola lapho ku-endless hope. Yilo igama engaziwa ngalo kwezomculo.
Ngibe ngoma zokholo baqala ukucula icaweni naye uThembelane kudala icula esontweni sekhiphe ledlalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda ngenhliziyo yami nje yonke. Mangifike lapho kuculwa khona hey bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachurchi bengingumuntu ophatheka kakhulu endabeni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketini bengingamanga kahle. Eyi kwangibela nzima ngazama ngaze ngafika kubongabo ngerekhodi lena ngizama ukuthi mhlawumbe ngingathola indlela yokuthi ngirekhode. Kwaba nzima mpela kwaze kwathi-ke lo nyaka ekuqaleni kwalo mnyaka nje ophelileyo. Ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze leli albhamu lami elithi ithuba lokuthandaza.
Uqanqabule waze wafika eGoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo waba lenhlanhla womthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zikaDerek Nzimande. So ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona, la ngendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha aye ukuthi ngihlangane laye. Nguye-ke engisebenzelaye kakhulu kule albhamu, engibonisa, engumuntu ongikorektayo lapho engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho engu-advisor wami-ke saye safika uthini siyiqede.
Njengabaculi abaningi kulezi nsuku Endless Hope uyatholakala kumakhasi okuzilibazisa ke kusocial media nxa ufuna ukuxhumana laye.
Facebook, Twitter, Instagram ngiyatholakala ngegama legroup hayi lele lami, ngisebenzisa igama legroup lapho. Igroup lena kumbe uma uthenga iCD ufuna iCD elibhalwe ukuthi Endless Hope. Endless Hope, ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu. Ngiyabonga.
Lati siyabonga Thembelani Ncube nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday ehamba ngegama lokuthi Endless Hope. Libela mpela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda.
Nje kuhlelo Woza Friday kodwa ke isikhathi sethu asavuma ukasiqhubekele phambili kodwa singeke ehlukane izihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuwoza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempela sonto elithukela uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.